abantu abalapha e-UK kuleng e-diaspora nje abeZimbabwe basuka eZimbabwe ngezizathu ezijeneyo, but iningi labo basuka ngenxa yokuhlunguluzwa. So bayesaba ukubuyela ekhaya ngoba ekhaya vele ilungelo loluntu vele uhulumende vele kakanani, yikho belapha egangeni. So thina sithi ma kungakabi le nguquko ekhaya, asiboni kulungile ukuthi khona uhulumende weZimbabwe engavumelana lohulumende walapha.
Kodwa abanye bengathi sowasuka esihlalweni uMongameli Robert Mugabe, abaningi ababaleka kunguye obusayo.
Thina sibona ngathi ngazathi akutshintshanga lutho. Umnangagwa lo ngumuntu owayevele esebenza noMugabe kweminyaka eminingi. For example, indaba yeGugura Hunt leyana, uMnangagwa yena lo nguye owaye uminister we-state security, owaye nguye oyincharge ngendaba zangkhona zomyezo ezeGugura Hunt. Njalo vele eminyaka yonke edlula amathumi amathathu owaye nguye olandela uMugabe, akutshintshanga lutho. Okutshintshileyo yokuthi nguMnangagwa osengupresident. Okunye konke vele kuvele isystem yonke yeZANU-PF ivele ikhona.
Amazwe wonke alemthetho yawo, njalo nxa bengalancwadi zokuhlala ngokusemthethweni khona ngapho kweleBhilithani, pho bengahlala njani?
Ya, liqiniso ukuthi khona amazwe wonke alemthetho yawo. Kodwa ke kulento ethiwa yi-Universal Declaration of Human Rights, umuntu wonke ku-Article 14 Universal Declaration of Human Rights ithi khona, everyone has the right to seek and enjoy in other countries asylum from persecution. Leli lilungelo lomuntu wonke elokusika i-asylum. Abantu laba ababizwa bethiwa kuthiwa ngama-illegal, akula muntu o-illegal. Oku-illegal yizenzo zomuntu. They are not illegal, badinga balandela umthetho welizwe leli, ikuthi indaba zabo azikapheli kuphela.
Njengenhlanganiso lizakhulumisana yini lohulumende weBhilithani?
Sihlala sikhulumisana lohulumende weBhilithani. Ikuthi indaba le yindaba esanda ukuphuma, sisanda ukuyizwa kathesi, sizadinga ukuthi sibone ukuthi singahlangana yini le department yangikhona edila ngakhona, noko sihlale phansi sibonisane ukuthi kuhamba njani.